eNdebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 iNkwenkwezi 2019, nguProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe useveze ukuthukuthela phezu kokucetshwa kwamagetsi okuqale ngeviki edluleyo njalo ukukhangelela ukuqhubeka okwesikhathi eside. Iningi labashayeli bezimota elizweni lithi lokhu lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba elokhu esilela noma nje uhulumende esithi asekhona elizweni. Iningi labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lilokhu lisola umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphi ngokuthi athi nguye osokumele akhokhele lelo bandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu weZimbabwe useveze ukuthukuthela phezu kokucitshwa kukagetsi okuqale ngeviki edlileyo njalo kukhangelelwe ukuqhubeka kwesikhathi eside. Inkampani kahulumende ebona ngokusetshenziswa kwamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company SAET isitishi sayo seKaripa Power Station asisenelisi ukuphehla amandla anela ilizwe lonke ngoba idamu elikhulu leKaripa selilamanzi amalutshwana. Ngokunjalo inkampani le ithi isivala ugetsi kwamahola alishumi ngelanga elizweni lonke jikelele emizameni yokuwalondoloza. Izesa yethu le uhlelo lwamhla oluveza ukubana izacitsha ugetsi ngaphi lokuthi isikhathi bani. Uhlelo lolu luzaphatha uZulu jikelele kanye lamankampani. Isakhamuzisa kobulawayo umnumzana Msomi Mlilo uthi uZulu usethwele nzima.
Emangweni wethu lapha silezikolo lapha ezilabantwana abafundayo abasebenzisa amakhompyutha. Nxa sikhangela kuthiwa 8 hours asikwazi ukuthi 8 hours lezi ziza affecta i-night kumbe ziza affecta i-day. Nxa ziaffecta i-day kutho ukuthi ama-lesson la amakhompyutha abantwana abasoze bebesawa-attenda ngoba amagetsi azabe engekho. So bazabe sebephila nge-theory kuphela, i-practical kutho ukuthi akusoze kuyosakwaniseka. Yeyinye i-effect esiyibonayo ezasihlasela.
Emisebenzini yezandla lapha kuliphazamisa ngayiphi indlela?
Emisebenzini yethu yenyama lapho esisebenza khona siyithola inzuzo yokuphilisa izimuli. Thina sisebenza emigodini okwenziwa khona igolide. Lapho kufuneka amagetsi sikulo kuzwayo ngoba emigodini esigebha kiyo kulamanzi. Amanzi apontshwa ngogetsi njalo sesipompile khonapho siyasebenza. Ezinye izinto vele sisebenzisa ugetsi kakhulu. Nokuproseswa kwegolide lona lelo ngaphandle komgodi kufuneka amagetsi ukuthi kuproseswe. Okuyikuthi kuzahlala i-8 hours kungela production ezindaweni esisebenzela kizo. Ngemva kwe-8 hours lezi ungakhangelisisa amanzi lana esikhuluma ngawo azabe lokhu egubhuza esiba maningi okuzayenza ukuthi kuzayengezelela amanye ama-hours kungafithwanga litho phansi okunjengezitofu ezimumethe igolide lelo ngoba otherwise 4 to 5 hours uzabe usupompa amanzi akade lokhu egubhuza for 8 hours. I-production yangikhona izawuba nzima.
Umnumzana Msomlilo isakhamuzi sakobulawayo lapho ke bekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Uphinde njalo waxoxa lesinye isakhamuzi seNgwizi eMangwe District umnumzana Raphael Ncube. Yena ke uphila ngokwemba igolide. Uncube uthi ukucitshwa kukagetsi lokhu sokuzaphazamisa indlela yakhe yokuziphilisa.
Njengokubona kwami udubo zaqhubeka silando owomnyaka owodwa kumbe oweminyaka emibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi amanzi lawa awekaripa dam asephansi kakhulu ukuthi sizahlupheka ukuthola abagesi kukhona kahle. ewange unendubo ezikhona ezokuthi ama power stations kumbe ama units akhona awasebenzi ngendlela esikhangelelwe asenze ngawo, abanye akhona afile besizothi azalungiswa njaninjani, kodwa awukabi lolutho olusithengisa ukuthi ulungiselele. Bese kuzoba lama small power stations anjengeminyati yarare nawo Bulawayo ikhona i-power station, kodwa esikwaziyo ukuthi ama-power stations lawa awasebenzi njalo ukuze thatha isikhathi ukuthi ama-power stations lawa ase.
Uhulumende uke waphitheka lapha eminyakeni esanda kwedlula ngodaba lwesola ezama ukwakha izitichi lapha lalaphaya. Sowaya ngaphi umdlandla wesola?
Indaba yenkohlakalo iludubo lapha eZimbabwe. Khathesi sibala ngendaba yeSilara, sibala ngendaba yeSilesa, indaba yenkohlakalo eyasihlupha. So ngikhuluma ngisenzeni nje indaba kaVignelle Tshifayo. Khathesi indaba zangikhona ezisemthethwandabeni ezinye zangikhona aphaze ukuthi zingaphi, kodwa esikwaziyo ukuthi uWignelle wanikwa imali ngesesa ukuthi akhe ama-solar plants, wanikwa imali ezokuthi avuselele indaba lezi ezisola, kodwa imali yangikhona khathesi asikabikwazi ukuthi iyahamba njani. So indaba yenkohlakalo yilo udubo futhi esilalo elokuthi even singakhangela ewange kulomunye obusinessman othiwa ngubaba uShepherd Tundia, okhanya njengani ubesebenza ewange, ubesebenza nelibhoti lewange, yena engayisikho kubhoti lewange. So indaba lezi ezenkohlakalo yizo ezinye ezisihluphayo lapha eZimbabwe ezokuthi thina imali okumele sibe layo kumbe amagetsi okumele sibe nawo asiwatholi ngoba imali zangifuna zihamba ezandleni ezingayisizo.
Lo-ke bekungumnumzana Masemba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa ethungweni lontungamile Nkomo. Lizaxola-ke lapho sibe simngenise emoyeni sisithi ngumnumzana Msomi Mlilo, yena-ke oyisakhamuzi sakoBulawayo, layo ubekhuluma ngalolu daba lokucitshwa kukagetsi.
Izolo sona singelawo ohambe ngo-2 wazaziyela ngabona ngolezini ebusuku, namhlanje ekuseni lababa yinto efanayo abuye ngama-2. Sibona i-timetable itsho ukuthi wona azahamba njalo ntambama, ngazi ntambama umbe yaqatha kathesi ngo-5. So ngasikhala i-timetable yonke nje imiguza, siyabona ukuthi hhayi amagetsi asala singelawo isikhathi eside, so kunzima.
Ukuliphazamisa ngayiphi indlela kahle kahle ukusilela kwamagesi lokho?
Hayi, unazele ntunkamili ukuthi abantu nje sithwele zima khonokho kunqantelele lakho, siyaphosela amafrijini. So uzakhaya ukuthi uzulu ujikelele nje kuba nzima ukuthi aphile kakuhle, ngoba wona lawo khonokho kuncane abe lakho yabe kulondoloze zama ukuthi kumjove isikhathi ngoba imali iyahlupha. So nxa ungaphela magesi kutho ukuthi sesizadanelela sezihlahleni njalo siziqede i-deforestation. So kunzima bona ngathi nje sesibuyela kudala laphana sasisishotela amagesi sisela kudala.
Amafutha ezimota wona unjani umu?
Kuye kwaba ngcono mhlano kuyaka umsokana we-30 fair, hhayi sakiwe sibili oba nje ayivele edula, kodwa hhayi wawathola wakukhuluma imali yakho kuphela, kwayikuvala nje umumo, kodwa sesibuyele kusimo lesiyana amafutha sesitshona sezisemalayini.
Lo-ke ngusakhamuzi umnumzana Msomi Mlilo ekhuluma ngodubo solubehlele ngendaba ngenxa yokucitshelwa ugetsi okwenziwa ngabenkampani yezesa. Iningi labashayeli bezimota elizweni lithi lilokhu lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba elokhu esilela elizweni. Kodwa-ke umphathintambo kahulumende obona ngezamandla omlilo otshiyeneyo lamafutha ezimota umnumzana Joram Gumbo uthi amafutha asekhona njalo okwamanje ayabiwa ngoba uthole imali eyizigidi ezingamashumi amahlanu zamadola $50 million eyama lines of credit eyokuthenga amafutha lawo. Kodwa umgcini sihlalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi bazakholwa ngokubona ngoba umumo ulokhe umubi kwamanje.
Nxa sinanzelela akwatshintshi lutho, siyakwazi uhulumende ubekhanye ethembisile kuliviki ephelileyo sithi yena engxenye kwinsuku ezimbili ezintathu khonapho kungolwesihlanu besikhali ukuthi sinengxenye namhlanje imumo yakusuna usuku buyele lapho kukhona imota sezizinathela nje. But iqiniso yokuthi ungabhoda emagarajini sinanzele ukuthi amalayini elo kenjalo kulamanye vele amagaraji angelalayo angela mafutha kumbe i-diesel kumbe i-petrol lama amagaraji otholakala khona amalayini akhona ayisabeki. Ungaze ungene ngapha emalokishini ungene ngapha phakathi edorobheni ngapha i-city center ngamalayini kuphela. So-ke iqiniso iqiniso elihle ukuthi vele abatshintshi lutho and bakhona abanye abantu vele abakhalayo abafuna lawo mafutha abadonda ukulayana ngenxa yokuthi indlela zakhona zinde kangaka. So kuyiqiniso ukuthi asisakwazi ukuthi njengoba uhulumende wasithembisa kodwa kuphenda kwenzakali. I think ilokho esihlupho sesiba lalo abantu ngabona bagcina bengasathembi uhulumende esilayo ngoba nxa kuyikuthi umhlonishi uminista ekhuluma ulutho ekuthenisa abantu kungenzakali abantu bayaluza i-faith kuleyo kulo uhulumende esilayo eZimbabwe kathesi.
Sixoxelaye umnumzana Gumbo uthi yena kufanele ukuthi ngabe sokulungile kathesi basawaba.
Mina angisoze ngikukholwe ngoba asiyo nkulumo yokuqala le uzakhumbula ukuthi sokungamahlandla ambalwa. Uminista ofana naye esitele sithi hayi amafutha kunje kuyabe sokuright kunje kuyabe sokulungile kuyabe sokulungile kungelalitho likhona. So-ke uthi kukhoyo lokho ayisikho nxa amafutha ekhona kanti kungani bengayoya bangene emagarajini wonke abantu bengalayeli. Ngoba kathesi yananzela ungaze wathole wathola emagarajini athe cha khona amagaraji wonke. Khonoko kuyatshengisa ukuthi ungabona kunjalo. Angikukholwa mina ngoba uyakhanda amafutha wakho nga amafutha akhona ngayangena emagarajini wonke ehle siwabona abantu bathenge bangalayini. Nxa abantu belokhu belayina vele asikukholwa lokho njalo ngiyaphinda futhi ukuthi vele asiyonto yokuqala lokho uhulumende okhuluma izinto angazenziyo. So-ke sithi uminista kangakhulumi kathule kodwa sibona amafutha esekhona yikho sisakholwa ukuthi wakuthiwa kuyiqiniso.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lapho ke limuze exoxa ecingweni ekoBulawayo lo Standekile Mhlanga owe Studio 7. Iningi labalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana John Nelson Chamisa lilokhu lisola umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khubhe ngokuthi athi nguye osokumele abe ngumkhokheli webandla le-MDC okwesikhatshana u-acting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu we-extraordinary congress iyokukhetha umkhokheli oqotho waleli bandla. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba waphezulu esokuthi umnumzana Chamisa kasiyo umkhokheli oqotho webandla le-MDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Kulandela ukubhubha kwayekhokhela lelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai Umoyi. Asizweni-ke unkosazana Khuphe echasisa ngalolu daba kungxoxo asanda kuyenza lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Ngo-2018 ngo-February kwakutsangirayo ebhubha kwakumele ukuthi mina ngi-acte njengo-president ngibe sengibizela ki-extraordinary congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumileyo isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018 siqalele khonaphana lapho engingu-acting president khona. Ngibizi extraordinary congress abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba congress ka-2014 bonke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-extraordinary congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-congress walo owe-MDCT leli kamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi i-court isithe yona sibuyele emuva siyeyenza izinto ngendlela okwakumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimu-acting president ngiyakwazi ukuthi laphana wayenza udlakela laba bazitaka bathi ye mina enenjiwe yimu-acting president kwasekusuka kwaba lokwehlukana khona lapha. So ikhodi sithe fanti kubuyelwe emuva izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi gwaqa kuyekhethwa upresident ofunwa ngabantu hatsho kodlakela.
siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi i-reality. Ubone ngani abantu bengakwamukela abe MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into ekufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 yibe sikhuluma ngabo kathesi. Abaka-2014 bona labo ngakhanga elindawo eziningi abantu bashaba umkhosi konke ngikhona ngalo. Yibo labo thina sifuna ukuthi babuye ngokuthi kuthi esibuyele emuva phela. Asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili. Singabuyele emuva kathesi sesibuya-ke sesihamba ngendlela eqondileyo, indlela esemthetheni, indlela elandela i-constitution. Abantu bezikhethela i-president abamfunayo. Athi lokhu ali ukuthi abantu batshaywa, sachaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini, sigijinyiswe isikhathi sonke. Lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyana. Sonxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umomo onjengakhona lokhu.
Seliqalisile yini ukukhulumisana labo abanye benu, njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesizakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labana abantu abasayithiweyo kujudgment. Layena lo wahambisa indaba yangikhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi siqale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayala ukubuya akulanto esingayenzi, sizaqhubekela phambili thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
Singu-acting president, ibandla uyabe ulikhokhela lona, ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathese kuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngilobaba uThangirai. Yiyo kathese kuthiwa ngiyikhokhele. Abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazabuya bezokhetha upresident.
Lo-ke bekungunkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDC thi uqokele usithandekile Mhlanga eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuba abantu babe lamahola athile loba ilanga lonke bengela ugetsi. Thumelani i-text message kunombolo yesithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Eli ulaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 Air Voice of America liwuzwa liphuma ngapha ngase-Washington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran seligwebe esinye isisebenzi se-British Council ukuhlala ejele kweminyaka elishumi. Isisebenzi lesi esesifazane siyisizalwane se-Iran sethethwa icala lokusebenzelana lesoli zakweleBritane lapho sisebenzela i-British Council. Laloba abogatsha lwezemithetho bengavezanga igama lakhe. Iningi linakanela ukuba ngu-Aras Amiri obotshwe nyakenye esekwethekeleleni abemoli yakhe kule-Iran, yena esehlala kweleBritane. Uthi ke kuyimvama ukuthi umeli weMelika kweleVietnam abuyise osomabhizimisi belizwe lakhe kweleVietnam, kodwa lo nyaka kulomehluko. Ngenyanga ezayo umeli weMelika kweleVietnam u-Ambassador Daniel J. Crudence Brink uqoqa uletha osomabhizimisi bakweleVietnam eMelika ukuzodinga amathuba okusebenzelana labanye babo abaseMelika. Ingcwethi emsebenzini wokuphathisa abaphatheke kubi emicabangweni loba ingqondo ama-councillors zithi umkhuhlane wengqondo obangelwa yikucabanga kakhulu i-depression usuyingozi enkulu osokubangela ukulahlekelwa ngumphefumulo ngokuzibulala ikakhulu ngalezi zikhathi zokonakala kwesimo somnotho welizwe. Lezi ngcwethi zikhuthaza abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo okugokela olwezekholo ukuba basize ekwehliseni lolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umfundisi Mazwarira Shemabhuku we Wisdom of All Nations Church in Zimbabwe. Ngomunye wabakumsebenzi wokuphathisa abayabe sebephelelwe ngamacebo ukuthi benzeni lapho bebhekane lobunzima. Umfundisi Mabhuku uchaza ubunzima abhekana labo yena ngemva kokulahlekelwa ngabazali belandelana esasele minyaka engamachumi amabili lanye. Ngaleso sikhathi eswela angakhuluma naye ukwehlisa inhlungu ayezizwa ngaphakathi.
I remember I would struggle to sleep, literally. I would twist and turn. Some people would call that midnight situations of.
Ngisakhumbula ukuba ngangisehluleka ukulala. Ngangithi ngizama ukulala, ngiyazame ukuphenduka ngapha la ngapha, kodwa kuyafunyuka. Angeke ngathi ngake ngangena ngicabanga ukufuna ukuthatha umphefumulo wami, kodwa ngaba lesikhathi lapho engafisa khona ukuba ngabe uyadabuka umhlaba ongidingi. Kwakuyisehlakalo esesabisayo kimi.
Kungalesi sizathu-ke uMabhuku wakubona kufanele aphatheke kuhlelo zokusiza abanye ukuba baphole emoyeni njengalokho okwenzakala kuye. Labenkolo ezehlukeneyo uthi kulutshwana asebethe bakwenza ukusiza uZulu emabandleni abo ngoba isikhathi esiningi bekuthatha njengodubo lwemimoya kumbe amadimoni. Lalapho umuntu eveza izibonelo zokuthi usephelelwe nje yingqondo lamacebo ngenxa yalokho okuyabe kumehlela empilweni yakhe ngaleso sikhathi. Unobhala jikelele ebandleni le-Methodist Church in Zimbabwe, uReverend Dr. Jimmy Dube, uthi lokhu kubangelwa ukuthi uZulu onsundu lokhe engakazwisisi imikhuhlane yengqondo etshiyeneyo loba ukuyehlukanisa okubangela ukuba inengi liphange lithi yimimoya emibi loba ukuthakathi.
Sikubona ngokuthi lona ibala le-depression asikabilalo equivalent, but ama-symptoms silawo ayazakala and sihlala labantu abanjalo kuma-communities ethu. So kaningi sesibona umuntu either esecommitted suicide kumbe esefike ku-level engayisiyo, singona sinanzelela ukuthi umuntu lobegula kumbe seze zaphambana sibili ingqondo, but still angazaphambana ingqondo sithi wenziwa. So I think kusaselo msebenzi omkhulu ikakhulu kelakithi ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi nxa kuthi umuntu ule-depression kuyini exactly okwenzakalayo, ukwenza ukuthi lalaba abahlala laye bakwanise ukumsiza laye akwanise futhi ukuthi adinge i-medical help.
Kungalesi sizathu-ke uReverend Dube ethi usesemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabezokholo ukusiza labo abayabe behlelwe ngumkhuhlane owe-depression ngalezi zikhathi zesimo sokonakala komnotho lezombusazwe. Sekulabafundisi asebevumbuluka abaqinisayo lokuthi kubangelwa imimoya.
I have examples of abantu ababuya lama-testimonies abentshela ukuthi mina ngaba le problem enje, I got into depression, but abantu bathi sithi ngiyazenzisa. Ngoba umuntu angangena ku-depression ungani ku-dark tunnel, a long night, uhamba ungani phakathi kobusuku kona kusemini, aluze i-appetite, abanye baluze i-weight, abanye ahambe ekhuluma yedwa sihlangana lapha ezitrade ngenxa ye-pressure lezi ezikolo. But ungahamba e-church, most of our churches alasipho sokunanzelela ukuthi umuntu lo uku-depression, bathi ayi uyazenzisa umbuloyiwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD unkosikazi Barbara Sibanda ugcizelela kulokhu.
Kunje izikolo ziyavulwa, ama school fees akhwelile, abazali abenelisi ukubhadala kanye lokunye okufunakala ezikolo. Lokhu kubangelwa yimali esiyisebenzisa elizweni lethu engasathengi lutho, njengokulotshiweyo elizwini likaNkulunkulu Isaiah chapter 1 verse 21-23. Sixwayisa uhulumende weZimbabwe ukubana ananzelele izenzo zakhe njalo enze ukuhambelana lokulotshwa kweconstitution yeZimbabwe.
Imizamo yokukhulumisana neziphathamandla zohlangothi olubona ngemikhuhlane yengqondo kugatsha lwezempilakahle ukuthi sithole ukuba selulukhulu okunganani lolu dubo elizweni ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uMarriage Musonda uthi kuqakathekile ukuba badlale imidlalo yokuzwana amandla phambilini kokuyaba kwabo emidlalweni yokudinga amazwe aza kuyaphatheka kweyezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa kwele Scotland. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhirikithi lithole ilungelo lokuyaphatheka kusigaba esokucina esokudinga amazwe aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba kumncintiswano oqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Amantombazana kweleZimbabwe aphumelele kuyo yonke imidlalo abayidlale kulo mncintiswano, njalo kufinal badibane leqembu laseNamibia lona abalinqobe ngamaranzi angamashumi amahlanu. Isigaba sokucina esemidlalo yokudinga amazwe azaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba izaqhutshelwa elizweni laseScotland ngenyanga kaNcwabakazi langenyanga kaMpandula. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komncintiswano oqhutshelwe esigodlweni, ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda uthe kuzamele balungisele kanzima ukuze bafinyelele ukuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kuma-global qualifiers sizadibana la maqembu aqine ukwedlula lawo besidlala lawo. Yikho esikudingayo yikuba sidlale imidlalo eminingi phambilini kokuyaphatheka kuwo. Nxa singathola lelo thuba, lokhu kuzasiphathisa ukuba silungisise iqembu lethu, sililolonge, siphinde njalo sikhande amasu amatsha awokusebenzisa emidlalweni siyakuyo.
Iqembu leZimbabwe ngelinye lamaqembu ayisithupha osekusaziwa ukuba aza kuphatheka kumidlalo yokudinga amazwe aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ndawonye lamazwe abalisayele Scotland, okuyilo elizaqoqa imidlalo eleThailand kanye lePapua New Guinea. Amanye amaqembu amabili azaphatheka kulimidlalo khona azakwazakala ngemva kwemidlalo ezaqhutshwa kuzwekazi laseMelika kanye laseEurope. Amaqembu amabili phakathi kwamaqembu lawa ayithoba mina mbili azaphutsha esendaweni yezimbili ezawuqala yiwo aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba, yona ezaqhutshelwa elizweni lase-Australia yakuqaleni komnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leCapes United yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sekhasi laka Premier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenzele Triangle nge-2-1 ngensonto. Iqembu leCapes United lilemiklomelo elithumi lesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo eyisithupha. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona elibhaxabule le-Highlanders nge-3 kanyanga umgqibelo, njalo lilemiklomelo elithumi lanhlanu. Iqembu leZPC Kariba lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elinyene leyeChicken Inn, kuthi iqembu leFC Platinum lithe ngokudliwa elikwenziwe nge-1 kanya. Liqembu leTel 1 latshelela lisuka esiqongweni lahlala endaweni yesine lilemiklomelo elithumi lane. Emsileni wengalane kule qembu leBulawayo Chiefs lona elithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba uNtshikilo Bhanqa 0-0 leli Harare City ngomgqibelo. Endaweni yesibili usuka emsileni kule qembu leHighlanders lona elile miklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuhlezi amaqembu abalisayele yada kanye lele Mshawana Stars wona ale miklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Sesiphiwa ngumangoyo kodwa singeke hlukane namhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe seveze ukukhuthukuthela phezu kokucitshwa kwamandla kagesi ukuqale ngeviki edluleyo njalo ukukhangelela ukuqhubeka ngokwesikhathi eside. Iningi labashayeli bezimoto elizweni lithi lokho lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba alokho esilela. Siqhubeka ke lapha ohlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.